Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 11 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kubotshwa omunye wababhaxabule amalunga ebandla le-CCC eMurewa ngempelasonto oleminyaka engu-67 kodwa iningi lithi hachibo ayisuye ngabasakhulayo ababonakala kumabona kude.
Akumangalisi lancane kuyinto edanisayo. Amapholisa akethu akhuthaza ukuthi ayenze umsebenzi wawo avikele uzulu wonke weZimbabwe angeneli kozombusazwe.
Kubikwa kubhubhe abantu ababili bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo nesikhathi sokuqhamuke umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus.
Okwezili yonke leyo edlileyo kumbe ngithi amabili edlileyo besithola abantu ababili abathathu oyedwa kodwa bengedluli ibhayisi.
Abazali bakhala ngokuqonga kwendleko yezikolo esibhadalwa ngedola leMelika liqubenele leZimbabwe.
Intengo ye-school fees emakhaya ikibo $20 average. Ngathi yakhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadala $20.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kubotshwe omunye wababhaxabula amalunga ebandla le-CCC eMurewa ngempelasonto oleminyaka engamachumi afika phose isikhombisa 67. Kodwa iningi lithi hachibo ayisuye ngoba abasemfanekisweni betshaya abantu ngabasakhulayo. Umsolwa uNevachi Madusha sekhangelelwe ukumiswa emthethwandaba yiloba nini. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ngokubotshwa kukaMuchuta izolo wathi njalo amapholisa asadinga abanye abasolwa ababonakala kuvideo egcwele enkundleni zokuxhumana betshaya okhulu labogogo ngengodo. Emfanekisweni lo kwizwakala wesifazane osakhulayo ebuza esithi kungani benze umhlangano webandla labo bengelamvumo. Lanxa izanu PF ilandula ukuthi abenze lolu dlakela ngamalunga alo, ibandla le-CCC lithi udlakela lolu luveza sobala ukuthi abebandla elibusayo sebeqalisile utshaya lokuhlukuluza uZulu phambilini kokhetho lwalonyaka. UNtunga Emile Nkomo Studio 7 uxoxe lo kansila wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Edwin Lovu ongwebandla le-CCC.
Kuvideo kuyakhanya kulo mama wayekhuluma osamutsha, kulo jaha wayekhuluma ilisi yamabizo abantu abaphatheka kulesi sigameko sokutshaywa kwabantu abadala besethesa icala lokusapota kumbe kuba amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change. Ludaba lusegcekeni, amalunga wonke ebandla le-ZANU-P F atshala abo bantu aphuma ku-social media kugcwele. Kumele ukuthi nga kona laba abaphumayo ilisti yabo siwabona sebevaliwe, kodwa-ke siyakwazi ukuthi eZimbabwe amapholisa asebenza nebandla le-ZANU-P F. So kuyadanisa, kodwa-ke njalo akumangalisi. Ngiyayibona indaba yangikhona abayibo abatshaywayo lezihlobo zabo sokuyibo ababotshwa sokuthiwa yibo abalecala njengalokho kwenzakala enyathini esithingwiza yikho sizabona sokusenzakala lakhona ngale Murewa. Akumangalisi lancane kuyinto edanisayo. Amapholisa akethu akhuthaza ukuthi ayenze umsebenzi wawo avikele uzulu wonke weZimbabwe angeneli kozombusazwe, njalo angakhangeli ukuthi lowo muntu ngalephi ibanda. Icala kube licala, umuntu ngephula umthetho kumele abotshwe kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla kwezombusazwe. Kuyadanisa-ke kakhulu ukuthi kuthiwe kubotshwe umuntu oyedwa ungumuntu omdala, kodwa-ke abantu abatsha ababetshaya abantu abadala wabonakala wakhona kuma-videos. Lelisi yangikhona ikhona, wayebize umhlangano lowo kuyaphuma ku-social media ukuthi ngubani lalapho konakala khona ividiyo ihanjiswe eshekshekhawu zeharare kuyazakala ukuthi bagcina sebesilwa ngokwama-factions yikho agcina isilikha leyo vidiyo kuyadanisa-ke sikhuthaza amapholisa ukuthi ayenze umsebenzi wawo ababotshwe bonke-ke abaphathekayo kulesi sigameko sokutshaya abantu abadala besikheswa icala lokuthi bangamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ikanti isisekelo selizwe sivumela ukuthi munye namunye umuntu abe kuhlanganiswa ithandayo ayifisayo.
Abanye bathi amapholisa nxa ethe abopha umuntu kuzehlakalo ezinje kumele akhulume ukuthi umuntu obotshiweyo ngowezanu kumbe ngowe-CCC. Kuqakathekile yini ukuthi ngabe atshile ukuthi ukhululo ole-67 years obotshiweyo ngwaliphi bandla?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi kuvezwe khonalokhu umphakathi ube kwazi ukuthi liphi bandla elitshotshozela kumbe elingena kuviolence elitshaya abantu elimaza abantu elingavumela ukuthi abantu-ke bahlangane bakhethe imihlanganiso abayithandayo kulilungelo likazulu eZimbabwe ukuthi abekwazi ukuthi bavela ngakho. Kodwa-ke lowo khulu kambe yebo kambe ngabe kotshiwe kodwa kuvidiyo kasimbone phuma asibonanga kulokhulu kwayethola ubhulo-ke ebhula izalukazi lamaxhegu besetheswa icala-ke lokusekela kumbe lokuba amalunga ebandla-ke le-Citizens Coalition for Change. Yikho-ke thina sesithi ukuthi bonabo esababona phuma kuvidiyo besenza lobu bubi sibabone bekuthabatha bona labo. Kodwa-ke yebo kambe sizezwa-ke ukuthi ukhulu lo wenu wethesha mbethi icala njalo sizwe lokuthi ungaliphi bandla simbone lesithombe sakhe ukuthi umuntu omenjani ngoba izithombe zalaba benze udlame nelisti yabo siyababona-ke baphuma ku-social media abanye sababona yebo kambe bephuma njalo kuvidiyo besenza ububi lobo.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu ukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Kubikwa kubhubhe abantu ababili bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo ngesikhathi sokuqhamuke umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus omemetheka kalula. Ngapha kwele Melika izibhedlela sezigcwele abantu abagula lomkhakha omutsha othiwa yi-XBB 1.5. Kuthi kwele China kubikwa izigidi lezigidi zabantu sezisezibhedlela abanye bebhubha ngobunengi mihla ngemihla. Ugeina Kumete Saidi we-Studio 7 uxoxe lodokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle edolobheni lakoBulawayo, ukuzwa ngomumo walumkhuhlane we-COVID-19 kuleli dolobho.
Okweziki yonke le edlileyo kumbe ngithi amabili edlileyo besithola abantu ababili abathathu oyedwa kodwa abangendluli ivayirusi.
Nxa siqathanisa lezinye indawo zeZimbabwe koBulawayo kulokhu kunganeno.
Ye, ngingatsho njalo okwakhathesi ngingazi kusasa kusuya phambili kodwa kuzofika namhlanje asiyathola abantu abedlula abahlanu ngosuku. Sithola ababili sithola oyedwa abathathu abanye kodwa asitholi lezibedlule kwalo.
Khona yini elikwenzayo njengekhansili eyokuncedisa abahlali bakoBulawayo ukubana baziphathe kuhle bengathelelani umkhuhlane lo we-COVID?
Uzakhumbula ukuthi ukulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 kwahle kwenziwa ilokho esikubiza ngesilungu ukuthi wadikleya i-state of emergency almost by upresident ngo-2022. Yikho i-lead i-government, central government, le-provincial government yiyo ekhokhela yonke imizamo yokulwisana nalo mkhuhlane. Lathi singuBulawayo i-council asisebenzi sizimele sodwa sisebenza singaphakathi kukahulumende nxa sesibuya kwindaba ze-COVID-19. Kulo-provincial medical director uDr. Siyamthembu engithemba ma ungathola inamba yakhe angakuphendula ngcono kokunye kwakhona. Kodwa ukulwisana le-COVID-19 kungumlando wethu sonke. Uhulumende ezabelo nohulumende wamadolobha esingathi ngama-local authorities kunye layo uhulumende owelize lonke i-central government.
Abafuna ukuzohlatshwa amajekiseni lilayo yini imithi yakhona yokunqabela i-COVID?
Ye, ama-vaccine lokhu ekhona nohlelo lokuhlaba abantu ukuthi ukuvikela iCovid lokho lesiya phambili akhona emaclinic ethu wonke abantu balapho beyawazi labo abezikolo ababe ngahlabanga asebenelise iminyaka elitshumi nambili 12 years abangahlatshwanga ngomnyaka odlileyo kumbe kule minyaka edlileyo okulo nyaka sebekunelisele sebehlanganise iminyaka elitshumi nambili sebevunyela-ke ukuhlatshwa ilungiselele uhlelo lwabo ukuthi bazaba bangaki bahlatshwe nini bahlatshelwe ngaphi sebenza labezikolo
kubikwa kulomkhakha omutsha owe-omicron osuyiwo osumemetheka njalo lizilungiselele yini
ngizakubeka kazi imagciwane lawa iyakhula ohlobo lwe-virus ahlala mbijanambijana aphenduka ayaguquka okuthiwa yi-mutation ngesilungu yona i-h I v le ngabe saqala ilandela ngakhona lokho ukuthi sekunaleyi-variant mbona ngathi ngabe namhlanje ngibe sesekwe-variant silandele i-alphabet uzethi ngabe salendela ngaosaqalisekubala sisiyana eqinisweni ukuthi ukuvikela i-COVID-19 kuyafanana akulandaba ukuthi umhlobo wakhona yiwuphi kumbe yiwuphi umkhathi okuqakathekileyo yukuthi abantu batshiyelani izikhala bathekelani bangasondelelani bangaminyani abantu bageze izandla amamaski agqoke iyakhulu nxa siphakathi ezilindini kumbe lapho esiminyene khona ngoba sinikele ukwenza lokho kungakhathaleli ukuthi yiwuphi umhlobo we-COVID uzamemetheka kuphela kuyafanana njengoba ngitshile ukuthi la i-h I v akulandaba ukuthi yiphi i-variant kumele kugqoke amakhondomu kunathi ama-ARS njalo njalo so ngokufana nayo ukuvikela i-COVID kuyafana kanti ukuthi umhlobo ukuthi yiwuphi
lo-ke ngudokotela Edwin Sibanda umqondisi obona ngezempilakahle edolobheni lakobulawayo obexoxa logeyina kumede saidi we-studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo Abazali bakhala ngokuqonga kwendleko yezikolo esizibhadalwa ngedola leMelika liqubenele leZimbabwe. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende wayethembise ukuthi abantwana bezikolo zemfundo yaphansi iprimary bazafunda kungelambadalo. Okunengi asikuzweni kubathabile masuku esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ngokukhala kwabazali abanye baveze ukuthi abanye abantwana bazasalela emuva ngoba bengelanto yonke edingakalayo. Umnumzana Fortune Jamela ilunga lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uchasisa ngomumo wezikolo zemaphandleni.
Intengo ye-school fees emakhaya ibo $20 average. Ngathi akhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadaleyo $20. Uthole ukuthi cina isikolo sesithwele nzima ukuthi senze konke okufunekayo ukuthi kuthengwe amachoko kuthengwe zonke izinto nje zokuthi zisebenze. Kuba nzima kakhulu ngoba abazali bengenelisi ukuthi bebhadale imali.
Umnumzana Ronaldo Nxumalo, umzali womfundi ohlala esikolo, uthi abafundi bebengavunyelwa ukuya esikolo bengabhadalanga indleko zonke zesikolo.
Kundaba ye-school fees la ikufanele ukuthi vele kusiyavulwa izikolo i-fees yonke isibhadelwe abantwana bazathi bengena emabhasini bebengena vele kudingakala ukuthi umntwana atshengise ama-receipts ukuthi usebhadeleke i-fees ama-groceries ayafuneka in terms of i-forex ebedingakala abaningi bangikhona bebethola that 200 so ma uthi uyaqhathanisa lama 500 lama 700 abedingakala lapha kuma boarding schools.
Unkosikazi Thandeka Msipha olomntwana oqala i-ECDB uthi ngomumo okhona ezikolo ngabe ziyananzelela ukuthi badonsa nzima.
Ukuvula kwezikolo ikakhulu nxa umnyaka uqala kubuhlungu ngoba kunengi okufuneka esikolo njalo kuyabe kufuneka izinto ezidulayo. Isimanga esiba laso ngesokuthi minyaka yonke bayathenga njalo kukalutshwane ukuthi bakusebenzise okunye. Kunani ukuthi izikolo zikhangele umumo okhona zikugcine.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro ukhuthaza abazali abakhonona ngokudula kwendleko zesikolo ukuba bahambe ezikolo baye kwenza izivumelwano zokubhadala indleko lezi kancane kancane.
As for parents who are crying about school fees, please we urge them to all visit the school and make payment plans with the school.
Ngomnyaka ka-2020 ukhulumeli uhulumende waguqula umthetho okhangele ezemfundo Education Amendment Act ukuze wenze imfundo yezinga eliphansi itholakale kungelambadalo. Lokhu lokhe kungakafezeki njengokuthembisa kukahulumende. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi udubo lokusilela kwamandla kagetsi soluzafika komlindi uyagcina ngoba isigaba sesitichi sewange esilungiswayo sesifika emaphethelweni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uManispala useza sungula uhlelo lokuhlanza idolobho ngokucitha yonke imithanithani eyenziwa enzikini yedolobho efana lokugezisa izimoto amahlayana, ukuthwala abantu ngezimoto lapho kungavunyelwanga khona lokunye okunjalo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani hlobo bantu bakithi mazimbabwe amahle hayi siyavuka basakazi be-Studio 7 inkulunkulu abe nani hlobo zami lingadinwa ake ngiphawule kunye lapha sicela ubaba uMnangagwa engakhathazeki kakhulu kulo hlelo olukhona lapho kuthiwa yihawule ezinkomo laba bantu hayi sibo beqembu lezembu lezombusazo siyacela siyaxolisa nyabaxolisela abantu bakankulunkulu basasebenza abantu baphelele izinkomo babuhulumende ongaphathekali siyaxolisa ezweni lakho ukuthi kube le qembu nyana angathi lifuna ukudala ukuba liphathi hhayi akusephathi mntu omdala sophathi siyaxolisa kakhulu nibaxolisele abantu bonke laba bakuleli igrupu nibaxolisela mpela yize noma kungasoze kuzwakale kahle kodwa siyaxolisa nyabaxolisela hulumende basalungisa amandebela angamasela iqiniso elikhona batshontshelana abanye kabafuna ukusebenza bethenga izinkomo batshontshe inkomo zabanye so laba bantu abasebenzayo laba balungisa isigaba abekho kwezombusazo siyaxolisa lapho nibaxolisela bakhulumende okhulumayo ngiyazi ukuthi uyaziwa khona ngapho ukuthi ngumkhezi uFamoni uNgwenya ojwayelekeyo khonapho ukuthi abizwe kuthiwa ngumkhezi kodwa-ke hhayi ngiyabaxolisela ngiyaxolisa lapho kakhulu ngufamoni lo okhulumayo ngixolisela ihawu lezinkomo ukuthi hhayi lingahlukunyezwa liyamukeleke nje njengeqembu bazothi uma sebeqedile bakhulumende bazabisela umthetho endabeni zikhonyabo
Studio 7 salibona ndinjani ngapho no thina siyaphila ngapha ngusunamlona no siyabonga sekuze kuwumnyaka omusha siyabonga lisayibambe njalo hawu lisakhipha iindaba ezilohlonze lisakhipha amaqiniso siyabonga kuleyo ndawo no besihambile emakhaya imigwaqo siyibonile imigwaqo ayikho uhambe udinga imigwaqo phakathi kwemigwaqo sangathi abafowethu singabambana nabemphakazi sonke sibambane bafethu before sicabanga ukuthi sifuna ukuhlalisana kanjani siqale sibambane sikhiphe phela le ndlovu ekhona lapha endlini eyizana uPF ngoba ma kukhona indlovu ngeze sikwazi ukuhlalisana bafethu noma sithi sicele ukuhlala sodwa kuleli qela elingapha kodwa phela ma kukhona indlovu endlini ngeke sikwazi ukuhlalisana lelo yiqiniso elimsulwa sengathi ningayibona ngaleyo ndlela noma ngaleloso abantu bakamthwakazi lingabakithi lina kodwa sibambaneni phela sikhiphe le ndlovu ekhona endlini liyabona abadala emakhaya bayaxetshulwa bathela isibhaxu bayashaywa abantu qede lapho izana uPFD khona yona iyangcoliswa kazi ukuthi ingcoliswa kanjani yona ivele ingcolile kubi sengathi khona singathola isixazululo sibambane ivoti lamandla the reason bengafuna abantu bevote yikuthi bayazi ukuthi ivoti lamandla sengathi singabambana siyabonga kuleyo ndawo
salibonani ku-Studio 7 ndingelela ngomdluli ngilapho eGwanda kulamazi engiwazulu ekhulunywa ngubaba uBelieve uGawule uyazi amanye amazwi omuntu omdala afaka amahloni umuntu ebuza ukuthi bafilima njani ngapha betshaywa bathatha njani amavidiyo ngapha betshaywa uyazi ngombuzo nje ofileyo nje ovela ubona ukuthi umuntu omdala akala ngqondo nje ucabangela yena yedwa. Ungabuza njani umuzo njalo ngoba uyaye kwazi ukuthi abachawa babechawa and the rest abanye abangachawa abanye basebebalikile becatshile emakhoneni those abafilima amafilimu manje ngalawo. So hayi akusimangazi lokho ngoba vele iZanu PF yiyo impilo nje abaphila ngayo ukuthi uma kukhona abakwenzayo bavele bevike ngomunye yabo.
Sebengelela ku Studio 7 lokhuluma ngamaphosa eJohannesburg. Siyabonga umnyaka omusha, siyabonga umnyaka omusha. Abantu sibesukucela njengamanje ukuthi abantu bakithi abazovota abantu bakamthakazi. Asizamenini wonke okusemandleni ukuvotela amaqemba kithi, sekeleni ukuvotela izinto zangaphandle ezingasizo zethu ukuzadala ukuthi kube namatitsha abavela kwezinye indawo, kube namapolisa emgwaqweni avela kwezinye indawo, emabhoda nibehlupheke yonke indawo. Ake abantu bezame ukuvotela okungokwabo. Siyabacela shuwa, siyabacela shuwa abantu abasha bonke basaphalele emazweni, abanye abantu abahlele emakhaya abasebenzi. Namanje isikhathi sokuthi wonke umuntu ukuphula ijombo, sizwakalisa izimfuno zethu, sizwakalisa lokho esikufunayo ngevoti. So ngiyabacela abantu bonke nje ngathi kuyenzeka nje sibambeneni sibe imthakazi zoba big people. Hlanganeni layo isisisile mhlawumbe like mazotaza i-coalition government, hhayi ukuthi sithathe amandla ethu sohambise ngaphandle. Siyabonga sikuleli le-South Africa eJohannesburg. Thank you so much.
Studio 7 litshona njani? Hayi nasitshone kahle, ngiqinisa lonke ngibeleswalele inyozi ngesishona lesiNdebele. Ngithi hayi qhubeka ngomsebenzi wenu omuhle kakhulu hlobo zami, endithanda kakhulu, ngifisela futhi impilo enhle umsebenzi nomuhle. Hayi ngelakho okuningi engakukhuluma nje, ngingakhuluma nje ngesizathu lokhu izikolo sezivuliwe kwelakithi. Uhulumende elokhu eqamba amanga ngesizathu sama-school fee. Mina ngokubona kwami ngabantu balo mcabango njengowami, mina benza hlalisa abantwana bonke phansi, izikolo zonke emaphandleni, hlalaneni phansi kuze kube nombuso. Uhulumende azalikhuluma iqiniso. Manje ukuthi asoze kwenzakala ngokuthanda kwami ukuthi ngabantwana bazihlalela, ngoba sesidiniwe uhulumende hlale sitshela amanga ethi abantwana soze babhadale. Lakhathi esizolo izolo ukhuluma amanga wathi asoze kubhadala i-school fee ithemeliwa kwayo. Ithemeliwa lelo vele lalamla kanti support ishi idoti le ekhulunywayo asonto enhle. Amanga ela abazali babantwana ehlale iqamba amanga ebenza abantu abayizithutha. Akusebenzi, akusebenzi sibili. Uhulumende weZimbabwe kakhangelelanga inhlalo yemfundo yabantwana, akalandaba lokuthi abazali bahlupheka, akalandaba. Angazi ukuthi yena umuntu omdala engakuyana ucabanga njani. Ucabanga ngezahlale ngumuntu wamanga engu-president welizwe okumele ukuthi nganguye owakha izinto. Siyazi ukuthi uyehluleka, ngacela abanye bamncedise ngokwehluleka kwakhe. Ukwehluleka uyehluleka sibili kakhulu. Lalowo bemkhomenta lapha nalaphana bemkhomentela ize neze, hayi kuyehluleka uhulumende wakithi eZimbabwe, ayehluleka. Mna ngaye abantwana bayakuhlalela bengathi abazali bengabhadali ezi-school fees angikhona, bayithatha ngaphi imali besuka abazali emakhaya. Abayekile bahlalisa abantwana kuzathi mhlakuze kulo mbuso oright babuyele ezikole abantwana bafunde. Hayi ngoba sesidiniwe thina, diniwe ukudina sibili, alingixolela ngoba muntu odwa sidiniwe. Diniwe uhulumende weZimbabwe, alaqiniso cela amanga umuntu lo.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo? Ha, siyabona okwenzakala elizweni lakithi. Siyezwa manje sebeqala ukukhuluma ngecorona. Yazi bakhona abantu abangakhuluma ngecorona, not omnyangagwala kwethu kuyenga lapha. Bakhona abantu abangakhuluma ngecorona, akhona amazwe angasho ukuthi hayi icorona ikhona. Nothi laba bayazini ngecorona, okwakuqala bayazini ngecorona, bayazini ngempilo zabantu, ngoba yibo ababulala abantu, yibo abahlukumeza abantu, yibo ababulala ilizwe ngokusela babo. Aso bantu abangakhuluma ngempilo zabantu labo bahlezi bekhuluma amanga njalo nje phezu kwamanga abangaka bahlezi bayakhuluma yini into abaseke bayenza entsha abantu abangayaziyo phezu kwezithembu zezingaka into aseke bayenza emphakathini yini ngaphandle kwalokhu sibona nje kutshaywa abantu ngaphandle kokubona kusibona sekugubulawa abantu ngaphandle kokubona kubotshwa abantu enye into abangayenza abantu bezana uphefu yini mina elizweni lelandlezi ngitsho ngithi laphana loba kungangena abantu loba kungangena umntwana omncane engayenza ngcono than kulo mnangako even umntwana ongugrade 3 engayenza better than umnangako lo uyazini kuthothotshiwe ngokuta minutes of health uyazini ngempilo zabantu bona kuyi babaqeda abantu elizweni abantu bakhethi basozozikhethela ukuthi babulawa yini izanu PF or i-corona phakathi kwento ezimbili abantu bakhethi basezowubona umkhuhlane omubi ukuthi umkhuhlane oyingozi empilweni zabantu yini akula mkhuhlane ongaba ingozi njengezanu PF akula mkhuhlane selokhu imkhuhlane yaba khona bangakho abantu ababulawa izanu PF izidumbu eziphansi ezabo zingaki izanu PF
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden losowabo uMnumzana Justin Trudeau wele Canada kunye lo mongameli wele Mexico uMnumzana Lopez Obrador baqhubeke ngomhlangano wabo kwele Mexico izolo lapho abazise ngokuthi bazazama ukulungisisa udaba lokucapha umngcele ngabakwele Mexico bengena kwele Melika ngokungekho emthethweni. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi kutholakale amaphepha ayimfihlo ehofisini kamongameli Biden okulicala elifanayo leletheswa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe mayelana ngezombusazwe welemelika. Saqala ngokumbuza ngokukhethwa kukasomlomo wedale le The House.
Ukuxokozela esikubonileyo ngokhetho kasomlomo we-House uKevin McCarthy owama-Republican kutshengisa ukubana akula kubambana kubandla lama-Republican and I think abantu abaningi uMcCarthy bamkhumbula ngelanga le-insurrection ngozibandlela 6, 2021 lapho abalandeli bakaTrump abazama ukuthumba ngayo i-House bezama ukustopa i-certificate kishini kaBiden ukuthi ukhawunti amavoti amenza ukuthi abe ngupresident. So ngokubona kwami ama-Republican ubona ngokwawo awabambananga and uMcCarthy bebengamfuni ukuthi kube nguye oba ngusomlomo we-House. Kusiya phambili sibona ukuthi kuzoba nzima for yena uMcCarthy ukuthi engu-speaker akwazi ukuthi a-control i-House ngoba sibone be faka ama demands abo amanye akhona vele ungathi a ridiculous ngoba enye yakhona i demand ngeyokuthi even umuntu oyi-1 owe Congress angakwazi uku demand ukuthi uMcCarthy makehle o u speaker makehle esihlalweni mabe ngavumelani laye. So I think kumenza abe weak uMcCarthy njengo speaker ngoba manje every time maye milapho uyabe lokho ecabanga ukuthi la ngingaphazama anytime anyone angathi kumele ngirecord.
Ngokubona kwakho umbona elokhu elamandla yini ebandleni lama-Republicans uMnumzana Trump?
UTrump siyazi ukubana ibandla lama-Republican kulokhu elamandla amakhulu kakhulu ngoba abaningi abantu abasupporta uTrump ibona abavotela ama-Republican la esiwabonayo khona manje. So I think ngiyakholelwa ukubana kuliqiniso ukuthi nguye okhulumela laba abanye abayi-20 ade bengafuni ukuthi uMcCarthy angene wabakhuthaza ukuthi mabavotele uMcCarthy. Kodwa siyazi ukuthi amanye ama-Republican amaningi especially ku-Senate abafana labo uMcConnell bafuna ukuthi i-Republican Party iqhubekele phambili ihlukane ikhohlwe ngokwa-Trump okokudala lokho ngoba I think bayabona ukuthi guya divide the party isebefuna ukuthi ama-Republican mayengabambana babe lo mqondo omunye mabe pusha ama policies abo abafuna ukubona esenzeka. I think uTrump usesuka abe yilokho esingathi hindrance ngoba akusacaci for ama Republican ukuthi bayaphambili yini noma lokho besasemuva bevumelana lo mbono kaTrump ukuthi ukhetho luka 2020 lwalungekho feni lwarikwa.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo obeqoqa le studio 7 eseVirginia ngapha kweMelika. Lesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njani kusasa isikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.